izisebenzi lezi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho kubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave. Sisayenza ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungelalutho oluyenzakalayo. Sazama ubabuza, akulalo impendulo esiyitholayo. Sinempahla sasizijezi lapha ekampanini. Impahla lezi sayiweya, sazikhangela. Sathola impahla leziyana zingekho, kungelalutho. Thina sesicela uhulumende akhangele abantu bama-businessmen abona la ukuthi open for the businesses ekhona islogan esikahulumende. But kathesi thina sesibona ukuthi sokusesivalelwe indawo yonke sesiwoneni thina nxa bevala. Lapha silabantwana abafika 63. Ama-workers akhona 63 bonke abasegrounded abaselalapho into abayenza.
Esinye njalo isisebenzi esililunga lekomiti yezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga eziningi ngoba bekhala ngemali zabo asebezisebenze isikhathi eside.
Inkinga esibhekane lazo kade sesizikhanyeleleyo abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa bona bakhanya sebesivalele phandle. Enye futhi into ade sikhala ngayo sikhala ngezimali zethu esizisebenzileyo kwesikhathi eside ukuthi nxa bengasakwanisi ukuvula babuye basinikeze izimali zethu lathi sibone okokwenze ukuthi singayenza njani empilweni zethu.
Umnumzana Isaac Mkandla oseleminyaka engama-40 esebenza ko-Head and Sly uthi umqhashi usendlala umacathelana labo ngakho kabaphe imali zabo hathi ukubachithela isikhathi.
Kodwa babuya kuthi basicele ukuthi bangano kuncisa kambe kuliyo for 2 weeks. Sisebenzise sasavumela verbally sasavumelana. But it was October, November, the that was 5 months, 2 weeks out. So we have to 21. As told on the mindset. November. Which is a way,
Umnumzana Felix Mkala oseleminyaka engama-22 esebenza kuleli vinkili wethese umqhatshi wabo icala lobuqili ngoba wayethatha imali esetshenzwe kobulawayo ayelayo eHarare.
Mina into ezinhlupha ekhampanini lapha ikuthi abantu esibasebenzelayo bakhanya ngani balobutsotsi ngokubana sesilesikhathi eside sisebenza labo besenza ubutsotsi babo abalabo. Into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelopa iHarare nothi lapha koBulawayo. Ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yiphi thina siyizisebenzi zabo. Bona babe sithi nxa sibasebenzela babe sikhangela njengabantu abangasiwo bantu. So lapha thina besicetha nxa bengabantu abakhulileyo besicabange lathi bebe bezosinika izimali zethu. Ngathi vele bona ngokwabo ngendlela ababuya ngayo bezorana this time babuya basicela ukuthi sisebenze ama-2 weeks savumelana. Kodwa ngokuvumelana kwethu labo savumelana ukubana bona babe ngani ngamatsotsi befuna ukusibalekela. So thina sazodiscover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekele ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha koBulawayo besiya ngapha behamba layo eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha koBulawayo.
Unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akulancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi.
Ha kunzima sibili sithwele nzima ngoba lokusiholisa abasiholisi lokhu basivalela bathi siphendwe mhla 21 October sithe siphenduka lapha abazange besitshele abazange besicacela ukuthi kuhamba njani selokhu esigada kuphela sibuya sithone sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikolo omunye nangumbese umbuye laye lapha ngoba nisakwanisa uku-afford ukubhadala usezendlini so kunzima vele ukugada ubuye lapha emsebenzini kungakucacela besicela ukuthi abakhulu bethu besicacele besitshele ukuthi kabasakwanisa ukuze lathi sibone iplan so far sihlezi kuphela kwapho sisaba lokudinga imisebenzi sithi maybe ngxe kuza njani kuzavulo so bengasicacela besitshele lathi sibone okokwenza since silabantwana
ingxenye yesakhiwo sevinkili isidiliziwe iphakathi kokwakhiwa umqondisi wevinkili lako Hedden and Sly umnumzana Shingiri Rai Chibanguza uthe ethintwa ecingweni watshela iStudio 7 ukuba kazilutho ngezisebenzi levinkili njalo kalabhizimusi elinjalo omunye wabaqondisi beHedden and Sly umnumzana Thendai Chibanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba kuthi omunye njalo umqondisi wevinkili umnumzana Nyasha Chibanguza uthe kazilutho ngokuvalwa kwevinkili Kusenjalo ivinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo iPower Cells lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo Ivinkili lako Hedden and Sly ngelinye lamavinkili akhiwa kuqala edolobheni lakobulawayo ngomnyaka ka-1894. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.